Ngiyabonga mnumzana Kande. Esibona amanamba lawa akhitshiweyo yiZimstat esithona yiwo amanamba abantu abaphandle kwelizwe ngathiwa aphansi kwesigidi yemiliyoni. Hayi, mina mbona this is inaccurate way of ukuthola enumeration yabantu abahlala ngaphandle.
Yona ikhona yini indlela obona ngani bengathola amanani angcono angatshengisa abantu ukuthi mpela bangaki phandle kwelizwe?
Into eqakathekileyo ukuthi i-government yeZimbabwe mayiqinisile ngokudinga amanamba lawa ukuthi ababone ukuthi iqiniso yikuyini, is going outside the country, badinge bipartisan, being triple partisan, badinge izikhundla ze-CCC, ZAPU, MRP, lamanye ama-parties, bayenze i-commission, bahambe emazweni one by one, babize abantu abavela khonapho eZimbabwe bathi sikuleso sigaba or indaweni enje kumele umuntu wonke abuye azoregister athole i-number etshengisayo iqiniso ukuthi abantu bangaki. So khonapho sithi hayi, mina ngiyibona inamba le iphuma iliqiniso, ngoba singakhangela futhi ukuthi ama-remittances abuyela ekhaya is close to 1 billion eyahambayo last year. So khonapho futhi i-enumeration ingayenzwa ngama financial service companies anjengo Western Union, MoneyGram, lani yibo abakwazi iqiniso lonabo ukuthi abantu bangaki. And then kunjalo futhi it's always important masibona ukuthi ilizwe lesi lilabantu abangaki abaphandle. Ukukhuluma libuza abazali ekhaya lesihlobo is not an accurate number, ngoba abanye sebafa, abanye abakwazi ukuthi abantwana abaphumayo bangaki. Ngoba singaqalisa vele from 1980 abantu bephuma ngendaba zokuhlukuluzwa igugrawundi lani, le 2008 laphana abanye baphonga ubhodla besiya overseas or bachaya i-double up besiya khona le emazweni eMalawi, eZambia, eSouth Africa, Botswana, Namibia, Angola, kusiya njalo.